Yeah, I got cool with a lot of people that I was able to get them to know. It's cut this name, really, about Kuma Jama Falls to report what a village civil and the next department. We want to go to Kunana, I'm a monk. I also question if Kavanagh Kunana. Now we are figuring the meetings in the old Nova is feeling up. For the good to meet you, I report on a peak in my portion of my HM. I will see a show, Rabo, Monkey, Rabo Monkey, Gaz, with Kunana.
Sesikhangela le imidlalo ebuya yama AU games khona ke lake laxoxa ngakho ukuthi abantu bengavikele kanjani.
Yes, ayisakhuluma ngakho sathi khona abantu bakithi aba-avoid ukukhawulana. Asikhuliseni njengakudala nje izinto zokuthintana ngoba ibhola kuthiwa ungavele uthintane ama-pose lana emzimba.
Ubona ingani idolobho liyabe lihlanzekile kungalangcekeza liyani echithekayo izitishi zamasiweji ezidubukayo.
Ayi, kuhlanzekile kuyomasa yazi ngize ngabuya ngingabuya i-special emgwaqweni ngawusuka kobulawayo usiza lapha engubweni nje emakhokhoba inumber one akathezi nje lokhu ebejinina khona pha. Kungafana njengeharari ukuthi khona lapha kubulawayo zange sibe ne-cholera outbreak. Khona ukuhlanzeka kuyinkalakatha nokuthi nxa uvele esambuzini ugeze izandla ngesepa, ayikhona ukuthi ugeze ngamanzi kodwa ungenise esiku laphana phakathi kwemini.
Kuyini okunye njalo obona ingane abantu kumele baziphathe kuhle ngakho okwezempilakahle?
Kathi sibona umagodi bethu seyohlala vele abantwana babe namaphampa. Iphampa futhi ukho umntwana laphana engavele ufake iphampa anje nxa usukhipha. Ulichuze ingeke zakhe liya ungachuka nje suthiwa ngathi ephepheni ephehabhekini ubophe umabhini yathwala but ingathi thina sasiyiwatshela ngedirect kwengeke ngezithuko singelandaba shuwa uye wanyanyeka akunyanyeki phela ubhoti yomntanabo laba amantombazana asakhulayo khonaphana nxa befake amalokhuzana amapheti uyayichuka awupho kuyilahla nje ibomvu njalo nakho ukuthi nje abantu sebalunga kudala wangasezibona iphedile ebomvu kungena amaphensi phansi kufikele igozi angaphansi kwakungafanelanga ukuthi khona obaba babone ukuthi omama banje izweni bengaqalwa khona lokhu wasezikubona ubona kuyena loyo elithandanayo kudiba ngokuthi phela uyabona inja izathatha ihudulo lalaliphedile ifakathi komakhelwane konke lama-diapers iyithatha ifaka komakhelwane so kusiba nokucabana kwamakhelwane so isikhathi esibe ngingasihe mhlawumbe siyaxwayisa sibili izakhamizi khona ayithi izakhamizi asifundele ukuhlanzeka njalo sihlone phana singabomakhelwane xa wabona ukuthi inja yakho eyenze lokhu uyathatha nje iphedi kumbe iphampana la uyathatha ngogodi ufake lapha ephepheni ubophe to avoid ukukhuluma.